kusukisela ngo-2005 bebesenza imihlangano leyi ngomnyaka behamba ama-states wonke ahlukeneyo. Sebake baya e-New Jersey, e-New York, kubo-North Carolina, e-Dallas, amadolobheni amaningi sibili. Lokhu besenza imihlangano naleyi ngeyamaKristu, lapho ababehlangana khona bekhonza bendawonye ngesikhiwa langesiNdebele kanye langesiShona.
Baningi okunganani abantu?
Baningi ngempela abasuke emadolobheni asuke ehlukeneyo lamasteyi, bangafika engxenye kumakhulu amathathu.
Niyabomama bodwa yini kumbe bakhona labo baba?
Hayi, kuhlangene silimuli. Hayi, asikho ukuthi kumbe ngabesilisa kumbe abesifazane kumbe abesilisa bodwa. Hathi kodwa zimuli, ngoba kuma breakaway sessions okuhanjwe khona lamhlanje kube lenkonzo esini, kwaba lentshumayelo labafundisi abehlukeneyo. Kodwa-ke after that kwasekusiba-ke lama breakaway sessions, abasakhulayo babe le breakaway session yabo, abendileyo ama-couples babe le session yayo, okucebisana ngezemali kade bele session yawo. Kuhlangene konke, omama labobaba labantwana.